Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ebuseni mhla ka 18 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi ukubotshwa kwabantu okwalandela ukutshengisela ngenyanga edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwatshiya imuli eziningi zisebunzimeni ngoba iningi yilo elaliselela imizi.
So ngithengi siyabavakatshela kuthanye siyabaxoxisa batholwa ukuthi kulo mntana kho ngumfana osekhulile sibisi kodwa ubele wheelchair yabona isilabo 20 years veleka ube ngasaphumi ngendlini sohamba ngamdinga i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kwizulu.
Abahlali bedolobho lakoBulawayo bathi impilo isilukhuni ngamandla kulandela ukwengezelelwa kwamahola lapho abavalelwe khona amanzi ngumanisipala waleli dolobho kuyona le impelaviki esisanda ukuyigqiba.
It's unfortunate ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziku-understand ukuthi iproblem esilayo ngamaphampu ayiwafile amanzi emadamu ukuba khona khona. So it's a matter of ukuthi singalungisa amaphampu lawo amanzi ukuthi kuyabe kungasenza water rationing.
Osakhulayo umnumzana oweni Mthobi osanda ukuloba ibhuku elithi The Power Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities elethulwe ngokusemthethweni kuthange kwaBulawayo usichasisela okuningi ngalo.
Ibhuku selikhona ekubeni khona kwalo sisilonta enemosa ukuthi sifuna besimba iklinda kumasarira lo-Secretary General wezaphu o Strike Mkandla ebhukule etholakala ku-Amazon.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwabantu okwalandela ukutshengisela ngenyanga edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwatshiya imuli eziningi zisebunzimeni ngoba iningi yilo elaliselela imizi. Lokhu kuvele ngesikhathi umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo enikeze isipho sesitulo sokuhambisa ese-wheelchair kumnumzana Josiah indodana kamaphiri wesizinda koBulawayo yena okhubazekileyo. UNkosazana Khumalo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ngibenze ngingedwa but bengilabanye abade bengixhasile but i-wheelchair ngime ngiyidingileyo. Okungenzeka ukuthi ngenze njalo yikuthi kogogo umaphiri ngugogo ovele usezigulila lenyawo asavumi. So umntanakho yinkazana ube ngumunye kade emgcina ube sejele njalo usephumile ngebheyili kodwa kuyakhombisa ukuthi bazabuyela ecourt emhlaka 28 ku-trial. And njengoba sonke sibona ukuthi sikhuluma kunjenje bonke asebehambe ku-trial bagwetshele ukuthi bangene emajele. So ngithe ngisiyabavakatshela kuthange siyabaxoxisa batholwa ukuthi kulo mntanakho ngumfana osekhulile sibili kodwa ubele wheelchair yabona isilabo 20 years veleka ube ngasaphumi ngendlini ngoba ebengasasebenzi wheelchair khona. So ngihamba ngamdinga i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kwizulu. Njalo okungithintileyo yukuthi ngitshelwe ukuthi nguye ukhothi wabontanga esizinda lethabalala ebafundisa ibhura lenguqu. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simnike izinyawo zakhe anelise ukuthi ayefika kubontanga abafundise ukudlala inguqu.
Ubehamba ngani isikhathi sonke lesi?
Ubetshone hlezi nje endlini. Vele ngizothola selezi nyanga vele hlezi endlini ngoba uvele kakwanisa ukuhamba. Amathaya bengasekho. Amabreki bekungasela ivele bengasahambi bezehamba ngensimbi lapha kumele afake khona izandla zakhe kusewaqamuka sobehambe ehlatshwa usuthi wamkhangile ezandleni lapha kulamanxeba. So yikho kamenza agcine angasayisebenzisi. So ngakubona ukuthi wontanga besebekhalakhala ukuthi ngoba kade sebekwenza ukuthi bebemthwala bamdingelisitulo bamhlalise ku-ground. Kukanti-ke uma elenqola yakhe ubesanelisa ukuthi abhode akhangele ukuthi badlala njani njalo abaqondise. So ngakubona ukuthi uvele yena inhliziyo yakhe yonke isenguqwini. So ngakubona ukuthi singamnika ithuba lokuthi anelise ukuzihambela yedwa, kuzaba lula kulokuthi ahlale ngohlaba umkhosi ukuthi kuyandizenithwala, kuyandizenithwala.
Kuyaxoxisana labanye ababevele bebotshiwe.
Njengebandla le-MDC kodwa sonke siyazi ukuthi ngesikhathi amapholisa esenza udlwangudlwangu kuZulu, iningi labalandeli bethu labotshwa, bebotshwa besethesa imilando engekho. So engikwenzileyo njengomgcini sihlalo we-national chair webandla lethu, ngikubone kuqakathekile ukuthi siyefika emzini yalabo asebephumile ngamabheli, lalabo abalokhu bephakathi ezidokisini, ukuthi sibone kanti vele kuhamba njani. Njalo esikutholileyo ukuthi iningi lalabo ababotshwayo yibo ababe yibo ababegcina imuliso nezo. Ngoba sihambile futhi emulini yakombewe lapho esithole khona omunye ugogo laye wathiwa yi-stroke. Umntana akho inkazana usesitokisini uchiye kuwumntana kungumfana okuncane okungezwa kuhle lomunye oyinkazana. So sikhuluma kunje nje bengasanelisi ukuthi baye esikolo ngoba bebethemba ukuthi umama wabo uzazama ukubadingeka izimali ukuthi bahambe esikolo. So kumele sidinge amacebo ukuthi laba bantu sizabancedisa njani, njalo nxa kuwukuthi uZulu la uyanelisa angene ancedisa, ngoba izihlobo zikamlimi ezivele sezigugile ngoba sonke siyakwazi ukuthi idolobho lesi zindala eChabalala kwakulidolobho lapha kwakubuye khona izihlobo zethu ezazivela kuboZambia, uMalawi, uMozambique, ababa yibo abalungisa iziporo zesitimela. So iningi labo omkabo amadoda abo iningi labo asafa. So ngabo gogo nje asebezihlalele nabazukulu nabantu babo. Njengalo gogo uMaphiri wafika kuleli lizwe ngo-1952 eyintombi, namhlanje lokhu ekhona khonapho. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi umonakalo lo wokudobha abantu abangenamacala wenzani ezindlini lapho, kwenzela ukuthi sizame ukuthi sithole indlela yokuthi sikuqondise.
Sesikhangela njalo inkokheli zebandla lakho lazo ezake zabotshwa, ungathuma umoso njani kathesi?
Akulabungcono ukuthi iZulu ukhansela wethu uthiwa uDelford Maduku kube khona sibethemkakazeni ukuthi sikhumbule ubaba uThankirayi lithe lithona sezothiwa usebotshiwe. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi kusasa baza kuthini ekhoti.
Lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, sixoxelaye ekobulawayo. Abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi impilo isilukhuni ngamandla kulandela ukwengezelelwa kwamahola lapho abavalelwe khona amanzi ngumanisipala waleli dolobho kuyonale impelaviki esisanda kuyigqiba ngenxa yokusilela kwawo. Umanisipala uthi usalungisa ukumpontshwa kwamanzi asuka emadamu eWumzingwane le-Inyankuni esiya lapho ahlanzwa khona e-Criterion Raw Water Reservoir lapho asemalutshwana kakhulu okubangela lolu hlupho. Amanzi abevalwa kwamahola angamashumi ayisikhombisa lambili i-72 hours njalo kukhangelelwe ukuthi avalwe wonke wangamashumi amane lasitshiyagalombili i-48 hours kusukela namuhla. Ukhansila Rodney Jele wenkulumane uthi basachasisela izakhamizi ngalolu hlupho lona athi lungalunga masinyane.
Sile challenge indaba ye-water rationing. It's unfortunate ukuthi izakhamizi zakobulawayo ziku-understand ukuthi i-problem esilayo ngama-pumps ayiwafileyo amanzi emadamu ukuba khona khona. So it's a matter of ukuthi singalungisa ama-pumps lawo amanzi sikuyabungasela water rationing, amanzi sesiwavukela izakhamizi zakobulawayo on a daily basis. So okwamanje sizacela nje ukuthi izakhamizi zibekezele for those 36 hours. But of course kulezinye iy'ndawo esikwazi ukuthula ama-challenges ukuthi kuyadlulela ku-36 hours kuphinde kusiba yi-48 hours. Ezinye iy'ndawo ziyabe ziphezulu amanzi engafinyeleli kuhle. Siyazama ukuzichasisela izakhamizi and even kumaphephandaba kuyaphuma bechasise ukuthi hayi iproblem esilayo i-issue zamaphamba aso issue yokuthi emadamu akusela amanzi. Izinlathi zama-councillors nxathi lama-meetings ema-wadini siyazama ukuba-explainela abadala.
manje kuyathembisa ukuthi lezo mpompi zizalunga.
Ya, ukuthembisa kuyathembisa ngoba already vele inye yayisivukile ukuthi sethokhe kusalungiswe enzini esikhangele ukuthi in a few weeks time lazo ziyabeseziraidi and sokupompa kuhle ama-resovos ethu esiba la manzi ngendlela efaneleyo.
Ye, kodwa sikhuluma kathesi nje abantu baphila njani kungela manzi. Siyabona ukuthi izambuzi zifuna ukugeziswa.
Ya, siyabe sikhangelela ukuthi nxa kunje this is why si-announcer earlier. Abantu bebekwazi ukuthi hayi njenga for instance kithi lapho enkulumane izakhamizi yakwazi ukuthi kusasa amanzi ahamba ngo-7. So babe la ma-container behle behlale befilile amanzi abo. Njalo futhi okunye sincedwa nalezulu izulu liyana izakhamizi ziyakwanisa ukukhongozela amanzi kakhulu okusebenzisa isambuzi. Ama-bowser akhona lapho kulama-critical areas khona ama-bowser siyakwanisa ukuthi supply izakhamizi. Ikakhulu besincedisana izini labantu ababili ababa lezi nxa kuyi-day yomngcwabo siyayicela ibhawuza ukuthi ibuye izobafilela amanzi. So amatanki akhona sila asebenza silokuzwayo. So izakhamizi zingarequest ukuthi hayi lapha thina sesithwele nzima sicelani ibhawuza. Siyakwanisa ukuthi si-organize ibhawuza yabo izoseva izakhamizi ze-particular area yona leya.
Lo ngu-Councillor Rodney Jele wedolobho lakoBulawayo sixoxela esenkulumane. Amalunga ekomiti yedale lapha ke sikhangela indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni. Amalunga ekomiti yedale lephalamende standing rules and orders akhangelelwe ukuhlangana namhla icubungula icala eletheswa omela iNorton kuleli dale umnumzana Themba Mliswa elokuthi yena labanye bakhe abathathu babefuna ukufunjathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngusomabhizimusi wewange Colliery Mine. Kukhangelelwe njalo ukuthi kudingwe ozabe phethe isikhundla samnumzana Mliswa esokuba ngumgcinisihlalo wekomithi ye-Mines and Energy kuleli dale. Sokubizwe omantshi abalitshumi ukuthi bengezelele abanye babo koBulawayo bencedisane ukuthetha amacala abantu ababotshwa kulandela ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ipetrolo. Uhulumende uthi amadale eBulawayo Magistrates Court ese-Trade Court Bidding kanye le-Western Commonwealth Court yiwo alamanani amakhulu elizweni lonke abantu abo ababotshwa ngemva kwaleso isehlakalo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko luthi ludingisisa okuningi ngomfanekiso wevidiyo obonakala ebulenjini lakubomakhalekhukhwini utshengisa ukubanga umhlabathi kwelinye ipulazi. Uhulumende uthi ufuna ukudingisisa ngalolu daba ngoba ufuna kube lokuthula emapulazini njengoba ukuthuthukiswa komnotho kudinga ukuthi abantu bazinze njalo besebenze gadalala kulawa mapulazi. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela maZimbabwe bantwana beZimbabwe. Hawu bayithi nkulunkulu wami kathi sonene emhlabeni. Ngilobuhlungu kakhulu zihlobo zami ngento eyenzakeleyo emgodini abantu abasebethule bengaphansi komhlabathi bakithi. Bona bebehambe bethi bazamele ukuthi baphilise imuli zabo kodwa sokwehlule. Usizi maZimbabwe, usizi kakhulu, kubuhlungu. Mina ngikhuluma ngise egogwe lapho engikhuluma ngikhona. Akubuhlungu kakhulu owenzakeleyo kuzisa usizi. Siswele lokuthi singenzani bakithi ngendaba yokuthi umhlaba wethu vele ufile, awulazitshina awulani. Yikho kuzisa ubuhlungu khonokho owenzakele ukuthi ngakule mthina abantu benkosi laba ngaba fange bahlengwa bakithi. Hayi kubuhlungu, ngiyabonga izihlobo zami ezimbakho.
Lo umlaleli we Studio 7 osithumele umbiko wakhe ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuthi siyifunde khonapha emsakazweni. Lawo ungasithumela owakho umbiko uzirekhode usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele izihlobo labangane. Ukhumbule ukuzibetha ngegama usitshele lapha okhona nxa ufuna. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weSomali usezame ukubhula umlilo ngokususa umeli wesigodlo sakhe eKenya ngemva kokuba ile Kenya simtshele umeli walo eMogadishu ukuthi asuke kulelo lizwe. Amazwe la abanga indawo eliSomali lethule umbiko othi alizange lizame ukuthengisela abanye lindawo njalo lilindele ukuthi umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Court of Justice eHague wethule isinqumo ngawo. Ele Saudi Arabia lisayinelanele le Pakistan izivumelwano ezifika amadola angamabhiliyoni angamachumi amabili $20 billion phambi kwenkosana yeSaudi Arabia uCrown Prince Mohammed bin Salman obethekelele iPakistan okwakuqala. Inhloko kahulumende wePakistan uMnumzana Imran Khan wamukele ngokuthokoza leli nyathelo ngoba ilizwe lakhe elilobudlelwano lele Iran libhekane lokuwa komnotho welizwe. Osakhulayo umnumzana Owen Mthobi Moyo osanda ukuloba ibhuku elithi The Power, Anger Over Joy in the Valley of Duality Entities elethulwe ngokusemthethweni kuthange kobulawayo usichasisela okuningi ngalo.
Mina ngingu-Owen Mthobi Moyo, umfokamageza ngivuma egcwala eligcwala ngamathe etholotho ekholo zezwane ngile minyaka kuphela engu-22. Ibhuku selikhona ekubeni khona kwalo izolo beselilwanda eMemosa House Festival opposite Flower Center ilonsile besilo besibesibona besibalinda simasarira osecamente ti nosecretary general wezaphu udoctor Strike Mkandla was ekhona khona ngale ngalo ibhuku letholakala ku-Amazon ebedingibuthela ethole ku-Amazon yahamba ku-Amazon abhale The Power comma Anger Over Joy, The Power comma Anger Over Joy. Yiso yilo izinga elibhuku elikilo ngalesi sikhathi.
Ungathi fahlafahla nje ngamafitshane ukuthi ibhuku leli limayelana lani?
Ibhuku leli limayelana namandla, ukuthi amandla njengabantu siwakhangela njengento yokuthi umuntu kumele abe lamandla ngoba elesikhundla esikhulu emphakathini, kukanti amandla avuya ngento nesikhathi i-influence. Njalo i-influence ilemthombo yayo, imthombo ye-influence leyo yiyo edala ukuthi umuntu acacangele ukubana ulamandla, ikanti ke okulamandla yindingeko, indingeko engathi esemphakathini, kumbe okulamandla umphakathi kasomthungameli womphakathi. Umthungameli womphakathi uyisisebenzi somphakathi, kalamandla phezu komphakathi.
Lizwakala lifuna umuntu azidle ingqondo. Manje ubhale njani ukuthi libaleke, kube lula ukuzwisisa ukuthi lithone?
Ukubhalwa kwalo libhalwe indlela yokuthi ngiyabhala ngafaka le mbali phakathi, ukuthi abathanda imbali babe bevala ngakhuluma i-fact bese ngifaka imbali bese ngichaza imbali yangikhona ixhumane lalo engiyabe nalowo mqondo engiyabe ngizama ukuthi ngiwuveze ngebhuku naleso sizathu. So i-type setting yangikhona ime njalo, kuyaqalisa i-fact kube i-historical observation, kungase i-historical observation sokuyi-interpretation, then ekuqineni sokubuya i-image. I-image ingumfanekiso olethwa kumbe isaga kumbe isitho esesiyamukelwe ngumphakathi esizinza ukubana lelo mkondo obhalwa lebhuku asomqondo nje omqondo ovele osukhona emphakathini osuyamukelwe ngawo wonke amaqhinga lalokhu esesihlangane nakho njengoluntu. Yes, non-fiction, sexual non-fiction book. Yes, lingene futhi le ndaba enizokuzo kustata umphakathi, social science, ngoba liyakhuluma la ngendaba ze-sources of influence, imithombo ye-influence nama-societal apparatus. So so bhuku elisengathi yindaba.
Lingasetshenziswa ezikolo emakolitshini ngapha?
Okay, mina nxa ndikhangele kakhulu ngikhangelele ukuthi lingasebenza emphakathini nje wonke jikelele, liphinde lisebenzele ezikoleni. Kulaba abaqeqesha ngezokufunda ngomphakathi wama-social sciences, libuye njalo futhi lingene lakwantu abafuna amabhizimusi, ngoba lakho liyahamba futhi libuye esiqwini somuntu ukuthi umuntu njengesiqu ungaba lamandla njani, ungathola njani amandla akho ukwenzela ukubana ekugcineni kwakho konke utshintshe indlela abantu ababona ngayo into esingathi i-reality.
Lizwakala lilo mqondo ojulileyo. Ufunde kakhulu kumbe hayi wahlala wacabanga wakuthatha?
Okay, hayi mina kangifundanga kakhulu okuya ngaphi. Ngafunda nje kuphela ngafika ku-form 6-1 angikazange ngenelise ukubana ngiqhubeke ngezemfundo yami. Kodwa umbuzo ojayele ukuthi ngabe uthatha ngaphi engokubhalayo, ngathi ngiyakunikwa nje nguNkulunkulu, ngoba mina ngumuntu lwana okholela ukuthi ulwazi luyonke ndawo. Uyakuphela ngokuthi thina siyakwanisa yini, siyenelisa na ukubana siluthathe lelo lwazi lapho olukhona bese silusebenzisa. Ngike ngifake umzekeliso lokhu engizama ukuchazisa kuloo ndoda okuthiwa ngu-Pythagoras. Ule Pythagoras theorem yakhe wathola ukuthi i-Pythagoras theorem iba khona ngoba wadiscover ngokusebenzisa intambo zamatatari. So ngalokho-ke lokho kusivezela ukuthi ulwazi lugcwele yonke indawo, siqanqanazele lolwazi. Njalo lolo lwazi kuya ngokuthi thina siyafisa okunganani ukubana siluthathe silusebenzise.
Lo ngosakhulayo umnumzana Owen Mthobi Moyo osanda ukuloba ibhuku elithi The Power, Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities, elethulwe ngokusemthethweni kobulawayo kuthangi. Umnumzana Stephen Miller, umcebisi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump, ubikwa esithi uTrump ulelungelo ngomthetho owasungulwa ngomnyaka ka-1976 ukuthi amemezele i-state of emergency ngodaba lokwakhiwa komduli emngceleni leMexico, lanxa kungekho embalini yeMelika ukuthi kwenziwe njalo ngendlela yokubamba idale leCongress ngamandla ukuthi livumelane lomongameli njengalokho okwenziwe ngumnumzana Trump. Kodwa umnumzana Miller ugcizelele amazwi kamongameli Trump awokuthi angawakha kumbe awuyekele lumduli. Kudingakala imali engamabhiliyoni amahlanu, $5 billion, ukwakha umduli lo. Njalo ibandla eliphikisayo elamademokrats lidonsela nganxanye lisithi akudingeki lokhu, kodwa kufuneka ukuthi kube lezinye inhlelo emngceleni ezokulondoloza ukuthula. Umongameli Trump wenze i-state of emergency ngendlela yokwenqabela ukuthi kuvale uhulumende wakhe njengalokho okusanda kwenzakala, ezama ukubamba ngamandla abenqabayo ukuthi bavume. Namhla kwezomculo asizweni umculo kaMadlela Sikhobokhobo esithi Majazana. Sike saxoxa layo kuwona lo msakazo ichasisa ngaleli dlalade eliqathanisa lelithi Ngamnanku Samamo.
I-album yaqala inongamnanku samamo, manje serelease i-album uMajazana. So hayi ukusuku bonke abantu bezikholise leyo ethi uMajazana kanye neyethi uSibandelo akanaki ngiso noma thina we are storytellers, so imculo wethu is just a continuation, qhubeka sitshela abantu izistory ngomculo. Idlalathi lakuqala uzokhumbula ukuthi ngangisegoli, so sasingene estudio neyindoda okuthiwa umthabi Simoyo, nguye wayeyidlalela amakatari wonke. Kodwa manje kubuyeni eZimbabwe ngibuye ngaba neband, nginabafana bami lapha yibo abangidlalela amakatari. Sese-8 ngoba ngibe-release ngo-September. Hey, inkinga engamna ngisamamonayo wayeyi-problem kakhulu, so asazi ukuthi Jehova usibekeleni phambili. Sesiye siyathemba nje ukuthi naleli uyohamba likhaya, njengongam nangu sama wonke mbele mizini asikwazi.
Madela Kobokobo isithi majazana singaka hlukani ke sikhangela izinye zendaba ebezikhokhela abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi impilo isilukhuni ngamandla kulandela ukwengezelela kwamahola lapho abavalelwa khona amanzi ngomanisipala walona leli dolobho. Ibandla le-MTC lithi ukubotshwa kwabantu okwalandela ukutshengisela ngenyanga edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwathiya imuli eziningi zisebunzimeni ngoba iningi yilo elaliselela imoli. Osakhulayo umnumzana Mthobi Moyo Owen osanda ukuloba ibhuku elithi The Power Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities elethulwe ngokusemthethweni uthange kobulawayo usichasisele okuningi ngalo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.